Ividiyo yetsholotsholiyana iveza into embi kakhulu phakathi emphakathini phakathi kwesizwe ukuthi abantwana sebephenduka besiba izigebengu ngakuhlanganisa lakho nalokho kwe-gang violence kuyakubonisa ukuthi kukhona osokusilahlekela sebesiphunyuka abantwana kasibabambeni bengakaphunyuki bengakayikhatshana kakhulu sibanqande njalo ngokubafundisa ngokufaka unyawo phansi singabazali sifaka unyawo siyisigaba sifaka unyawo singamatitshala lo mthetho ufaka unyawo phansi sifundise abantwana ukuthi umntwana oyinkazana uyahlonitshwa umntwana ongumfana uyahlonitshwa bonke balamalungelo kakho olelungelo lokutshaya umntwana kakho lelungelo lokutshaya omunye sikwale lokho njengabantu njengesizwe sikuqede dududu sikuqeda ngokuthi sibajezisa abenza into egange kanjeya sibuye futhi sifundise ngokubufundisa yikho kuzanqanda ukuthi lezo zinto zingaphephetheki siyaphambili kanti ke into ebangakhona lokho yikuthi abantwana sibapha amalungelo angela responsibility singabafundisi kanti ke abantu basegoli abanye basemelika abantwana bayabodwa kanti ke njalo abantwana sibeziphatha ngendlela abafuna ukuziphatha ngayo isigaba sikhangele kwenye indawo kumele sincedisane ke sibambisane sonkeni ukuthi sikunqande khona lokho ikakhulu ngokufundisa ukuze bangabi khona lokho yakoda babe behlile ukufundisa asibajeziseni kakhulu njengakuyona leya video kumele kufake unyawo phansi ukuze babe yisibonelo sokuthi lokhu yana kwamukele kanga.